abenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ baxwayisa ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhla ka 20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo abe-ARTUZ bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane eSouth Africa leZambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo eZimbabwe. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Izikolo zasemaphandleni azila manzi eduze ukuthi abantwana besikolo bageze izandla bahlale behlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus. Ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lowo umkhuhlane we-coronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimta umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sekonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokuxwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo lamakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare ongumzali laye uveza ukukhathazeka kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Ngesikhiwa sithi ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi ke akulama end of year test akulani kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyukuthi ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uZulu akhalaze njengoba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo zeprimary ezesecondary kanye lamakoliji sezizovalwa ngolwesibili kuviki ezayo mhla ka 24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uZulu kugciwane le-coronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe leli nyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhlala kulabantu abaningi kakhulu okungaba yingozi engabangela ukusabalala kwaleli gciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.